Isifundo 1. Ziyini izindaba ezinhle? 1. Ziyini izindaba ezivela kuNkulunkulu? UNkulunkulu ufuna abantu bathole intokozo ngokuphila emhlabeni. Wadala umhlaba lakho konke okukuwo ngenxa yokuthi uyabathanda abantu. Esikhathini esiseduze, uzathatha inyathelo lokuthi anike abantu kuyo yonke indawo ikusasa elingcono. Uzakhipha konke okwenza abantu bahlupheke.
UJeremiya 29 verse 11 uthi, "Ngoba ngiyawazi amacebo engilawo ngani," kutsho uJehova, "amacebo okuliphumelelisa, hatshi ukulilimaza, amacebo okulinika ithemba kanye lesikhathi esizayo."
Akula hulumende okwaphumelela ukuqeda izimpi, imikhuhlane lokufa. Kodwa kulezindaba ezinhle. Esikhathini esiseduze, uNkulunkulu uzasusa bonke ohulumende babantu afake owakhe. Abazabuswa yilowo hulumende bazajabulela ukuthula lempila kahle.
UYisaya 25 verse 8 uthi, "Uza kuginya kokuphela ukufa. UJehova wobukhosi uza kwesula izinyembezi ebusweni babantu bonke. Uzasusa ihlazo labantu bakhe emhlabeni wonke." UJehova usekhulumile. UYisaya 33 verse 24 uthi, "Akula muntu ohlala eZiyoni ozakuthi, mina ngiyagula. Labantu abahlala khona bazathethelwa izono zabo." UDaniel 2 verse 44 uthi, "Ngaleso sikhathi samakhosi lawo uNkulunkulu wasezulwini uzabeka umbuso ongasoze wabhidlizwa lanini njalo ongasoze uchiyelwe abanye abantu. Uzayibhidliza yonke leyo mibuso iphele, kodwa wona uzakuma laphakade."
2. Kungani izindaba ezinhle zidingakala masinyane? Ukuhlupheka kuzaphela kuphela lapho uNkulunkulu esesusa abantu ababi emhlabeni. Lokhu kuzakwenzakala nini? Ilizwi likaNkulunkulu labikezela ngomumo osongela abantu khathesi. Okwenzakala khathesi kutshengisa ukuthi isikhathi sokuthi uNkulunkulu athathe inyathelo siseduze.
U2 Timothy 3 verse 1 kusiya ku-5 uthi, "Kodwa nanzela lokhu, ezinsukwini zokucina kuza kuba lezikhathi ezinzima. Abantu baza kuba ngabazithandayo, labathanda imali, labazikhukhumezayo, labaziqajayo, labathukayo, labangaleli abazali babo, labangabongiyo, labangcolileyo, abangelathando, labangathetheleliyo, labahlebayo, labangazikhuziyo, labalesihluku, labangakuthandiyo okuhle, labalamacebo amabi, labacaphuka ngeze, labaziphakamisayo, labathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu belesimo sokukholwa kuNkulunkulu kodwa belandula amandla akho ukukholwa. Ungahlanganyeli labo."
3. Kumele senzeni? Kumele sifunde ngoNkulunkulu elizweni lakhe iBhayibheli. Linjengencwadi esiyibhalelwe ngubaba olothando. Lisitshela indlela yokuthola ukuphila okungcono khathesi lokuthi singakuthola njani ukuphila okungapheliyo esikhathini esizayo. Kuliqiniso ukuthi abanye ngeke bejatshuliswe ukukubona uncediswa ukuthi uzwisise iBhayibheli. Kodwa ithuba lokuthola ukuphila okungcono esikhathini esizayo yinto enhle kakhulu okungamelanga uyiphuthe.
UZaga 29 verse 25 uthi, "Ukwesaba abantu kuba izithiyo, kodwa lo othemba uJehova uzaphepha." Isambulo 14 verse 6 lo 7 sithi, "Ngabuya ngabona enye ingilosi indiza emoyeni, ilevangeli elingapheliyo ukuba ilitshumayele kulabo abahlezi emhlabeni, lasezizweni zonke, lasezizwaneni, lasezindimini kanye lasebantwini. Ngelizwi elikhulu yathi, 'Mesabeni uNkulunkulu limdumise, ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Mkhonzeni yena owadala amazulu, lomhlaba, lolwandle kanye lemithombo yamanzi.'"